abafuna ukunqintisa ekhethweni bemele idale lephalamende leMathebeleni and North bebehlanganele koBulawayo njalo bathi kungcono ukuhlangana koBulawayo ngoba imigwaqo lendlela zokuhamba eziqintini zeMath North zikhatshana lakhatshana. Ukhomishina weZEC uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi bebekhangelele ukuthi idale lihlale eLupane kodwa ngenxa yokusweleka kwendawo kukhethwe iBulawayo. Ebuzwe ukuthi kuza kwenziwani ngabantu abazaqeda ebusuku, uNdlovu uthe iZEC izakhangela amaphepha azabe esengenile kusiyatshaya ihola lika-4 ngemva kwalokho abasathathi amanye amaphepha.
Sizavumelana sonke ukuthi bezikhangele ukuthi ihlale leLupane. Kodwa okunye okukhathazayo izindawo engathi namafasilitizi okusebenzela. Mhlawumbe bakhangele ikhothi eLupane babona indawo eninyani yobona kufithizela abantu bebaningi kangaka. Uyabona ukuthi izinto ilandela umthetho. Umthetho uthi umsebenzi usebenza ngosuku olulodwa nje. Aluba kutshaya u-4 sokumele sivale kodwa amaphepha abo ephakathi laphana siyawasebenza. Asithi akhothi etshayele sesima khona lapho siyabe sithi ukuthi asisayamukeli amaphepha amatsha kodwa lana angenileyo siyasebenza siwaqeda.
UNkosikazi Ndlovu ubuzwe njalo ukuthi bazagcwalisa na isithembiso ngokunikeza abantu abaphumeleleyo i-voters roll. Wathi uthemba ukuthi iZEC izakwenza lokho.
iZEC lomlando ulandela i-constitution ukuthi inike abaphumeleleyo lapha i-voters roll. Ngikholwa ukuthi izakwenza lokho.
Umnumzana Abednego Bebe oyebandla le-MDCT uthi uhlelo lwe-nomination court luthatha isikhathi eside ekhalaza njalo ngokusweleka kwe-voters roll.
Okwanamhlanje esingakutsho ukuthi abantu njengobona kuyaphithizela abantu bagijima ngokuthi bafaka amaphepha abo njalo ungakhangela i-process yangikhona eyenzakalayo laphana iyaphuza kakhulu kunjenje kufanele ukuthi ngabe amaphepha onke esengenile kodwa lokhu besathatha amaphepha besangenisa mbona nxanje ngiyakhangela nesikhathi sokusetsha u-4 fanele bavale kambona ukuthi bangaqeda ngo-4 kwakuqala lokho. Okwesibili-ke silohlupho esiyo esicomplaina ngayo lokuthi mina into esiye sikhala ngayo ukuthi bekufanele ukuthi i-voters roll ngayiphumile singakaze kube siye ku-nomination court siyibone sikhangele sibone ukuthi abantu bethu bakhona kasiyitholanga ke-voters roll kungasenani ngenxa yokuthi sisemjahweni njalo sisebenza la bantu esikwaziyo ukuthi bayaqilibezela sikukhangele sakubona ukuthi iyindlela zokuqilibezela leziyana sizamile-ke imizamo yokuthi sidinge abantu abalama-voter registration slips yibe sibasebenzisileyo ukuthi-ke bangene ehlelweni lolu.
Unobhala jikelele webandla le-MRP umnumzana Akim Mhlanga uswale uhlelo ethi luyaphuza. Uswale njalo amakhansili abesephoqa abafuna ukuncintisa ukuthi baqale babhadale imithelo yekhansili bengakabhaliseli ukuncintisa.
Silapha e-West Commonage lapho abazamela idale lephalamende abafaka khona amaphepha abo iku-nomination court. Kuhamba kahle kodwa bakhanya i-process yangkhona bayenza bephuza. Njengonobhala jikelele ngithole imbiko evela kuma-district offices lapho kulama-nomination court khanya i-council ibisifuna ukuthi abantu bebhadale ama-$50 umthelo we-council ama-candidate ethu esilawo kodwa sizamile ukukhulumisana lo provincial presiding officer ukuthi kubonakale ukuthi bayangena bayanominethwa ngoba le aso process yeZEC akukho kuma-requirements eZEC. So hayi okwamanje asikezwa omunye umbiko omubi ngaphandle kwanalo.
Kusenjalo idale le-nomination court ye-council yakoBulawayo lihlalile njalo abantu abangaphezu kwamakhulu amahlanu bebebuthene e-council chambers belande ukuzofaka amaphepha abo. Isimanga yikuthi iBulawayo ilama-ward angama-29 kuphela. Isikhathi sokuvalwa kwedale le-nomination court sifike iZEC ilokhu ingakaqedi ukuhlola amaphepha abafuna ukuncintisa ekhethweni njalo ibikwa izaqhubeka isebenza kuze kube phakathi kobusuku. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.